Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi labalwa kumpi yenkululeko abangekho kubandla lezanu PF lithi alisekelani labanye babo abakuleli bandla ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. Iningi emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela osokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi nokunye.
Ungakhangela izibibo zabo kabalimanga lonyaka inkobo azikwanisi kuthengisa abakwanisi ukuhambisa umntana esikolo. Ipolitiki ye-Afrika vele ixhalisele emadolobheni.
Silengxoxo lomeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Martin Moyo.
Ukuthi abantu kabalayo inasikeni imali. So i-priority kwesi sikhathi kuba ngokungena emlonyeni ikakhulu abantu abalabantwana. And so bagcina sebe hambela emuva ekubhadaleni national amajuni ka-council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labalwa empini yenkululeko abangekho kubandla lezanu PF lithi alisekelani labanye babo abakuleli bandla ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. Umongameli Mugabe usanda ukwethusela abalwa kumpi yenkululeko labanye abathi usehlulekile ukubusa kulandela ugwalo lwe-communique ababikwa bamlobela lona besithi unguntando kayiphikiswa. Babalisa njalo okugoqela inkohlakalo ekubandla lezanu PF, ukungazisoli kukamongameli Mugabe ngesehlakalo segugurawundi, ukuswelakala kwemisebenzi kanye lokwehluleka kwakhe ukuvuselela umnotho welizwe. Abanye babotshwa kulandela lesi sehlakalo. Omunye osola abanye bakhe abakubandla lezanu PF unkosikazi Virginia Dube owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra, yena othi bakhuluma lamuhla uhlupho olwaluvele lukhona ilizwe lisanda ukuthola uzibuse.
Into eyeqembu asiyonto ekhangeleyo umuntu wonke okuthiwa kwenkululeko. Ungakhangela ikuqokozela kwabantu abaseqenjini labo abalwa izimpi zabo angikholi ukuthi zilani lokwenzakala elizweni. Ngabantu abafuna izikhundla kuthiwa mina ngilaphana, mina ngenza ukuthi. So yikho ngisithi thina kasikho phakathi kwakho.
Kodwa umbono wakho ungathini ngokwenzakala elizweni kathesi? Ngoba abanye bathi lokho okubhaliweyo encwadini le abayalayo ukuthi bayibhala kukhomba okwenzakala elizweni.
Umnotho welizwe singeza ke sikhulume ngawo ngoba kakula nto singayikhuluma ngomnotho welizwe. Ayi into okuthiwa ngumnotho welizwe angiboni kayikho. Ilizwe nxa lingela amafektari ayenza izinto lilizwe mhlobo bani elinjalo. Akula lizwe. So abantu kabaqhatshwanga ngenxa yokuthi imisebenzi kayikho. So economically kakula lutho esingakhuluma ngalo ngelizwe lethu leli.
Lo ngunkosikazi Virginia Dube owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra njalo olilunga lebandla lezaphu. Sikhulume laye eseGweru. Iningi emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela osokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi kanye lemali emabhanga. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umgcini sihlalo wekhansili yeBhinga uMnumzana Dube Mkombwe osichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu basemakhaya labo bayakubona bayakuzwa. Impilo yamadorobheni ithiyele ngoba ngakhangela ngale kudliwa imali edorobheni umuntu osekhaya kodwa uyabe sidla kwemasimini okunye but into ekhona ngoba balabantwana laba basemadorobheni bayakuzwa bayakubona ndikubuhlungu ngoba ungakhangela indaba yemali yindaba ebuhlungu ngoba ungakhangela izilimo zabo kabalimanga lonyaka inkobo azikwanisi kuthengisa abakwanisi ukuhambisa umntana esikolo. Then yikuthi nje uphoza akhangela ukuthi ipolitiki ye-Afrika vele ixhalisele emadorobheni. ngakuza ukusiza la ngokuza ukufikele ngoba laba abaningi abaseduze nedrop bonke abahamba kusele ekuseni ngantambama yibo abamele beqalise njalo yonke into into labantu abaqalisana asingeke sonke siphakame ngebangelilodwa.
Nqalaphana lixoxa indaba ezijiyeneyo kukhansili yenu, ukuyini okunye okumqoka elake likukhuluma okuphathelane labantu elibona kubakhathaza kakhulu emzini yabo?
No, into ebakhathaza kakhulu emzini yabo indaba yokudla, njengathi esisemaphandleni le ndaba yokuthengisa inkomo. Ngikhuluma kanje silomhlangano ekhansilini yebhinga, sikhuluma ngendaba yokuthengisa inkomo ngoba inkomo akusazakali ukuthi inkomo ziyimalini. Kathesi abantu abathengayo yiba sebekhuluma intengo yenkomo, umuntu othengisayo kasakwanisa ukukhuluma intengo yenkomo yakhe. Singakhuluma kanje, uyakwazi ukuthi uzagakela ukuthi amakhansela abe mina ebhinga RDC kulo bandululo nxa kuthiwa isikafu emakhaya, uzathola ukuthi ipolisa selihilo elitshela ukhansila ukuthi awumelanga ube duze lomubhu, kodwa ama-officers ezanu lawa athiwa ngama-youth officers lawa amasera lawa yiyo athi ame nenduna kunika umubhu. Uyahlukona ukuthi ngumbangaze lo, ubuhlungu lokho esikhuluma ngakho.
Sasisiza ukuthi inkomo azisacubi njengalokhu yani okwakusenzakala ukunyanga ezedluleyo. Kungani lokho ezithengwa ngemali ephansi?
I-business eZimbabwe ayisekho ngoba umuntu ozayithenga lapha ehambisa inyama ebutcha ingela muntu othengayo, abantu ngabala mali. And ukuthi i-transport yankona iyeseduru ukudlula inkomo yankona. Ekupheleni umuntu osemakhaya uyabangesela ukuthi angathini ngesifuyo sakhe ngoba uzathola ukuthi thinemakhaya asithengisi njengemadorobheni ngoba sithengisa sinohlupho kulo muntu ogulayo, kule ndlala, kufiwe. So umuntu umzali nxa ethengisa inkomo yakhe kumbe umntwana uxotshiwe esikolo ukuthi athengise inkomo ngendlela eyiyo, lwana umathenga uyabe senguye okhuluma ukuthi mina inkomo le ngizayithenga ngemali ethize.
Bande ukuhlawula imali enganani abathenga lezi nkomo?
Ya, kathesi ngikhuluma ngiyikunje mina iviki ephelile bengizama ukuthengisa eyami inkomo, ukwazi mina ngingukansela, ngingukansel chairman ngisazi ngcono. Ungabona inkomo kathesi emakhaya ebhinga ithengwa nge-$300 yabuthengise kakhulu. Kathesi inkomo eziningi ngama-150, 200 ungabona uphiwa 250 hhayi uyabolela eduzelo, akwazi ukuthi ugcoba amafutha anjani ngalelo lapo.
Umnumzana Dube Mokombwe uphinde wachasisela abebhinga abangazwisisi kuhle ulimi lwesiNdebele amazwi akhe.
Walumbaloko ndikuzama kuzivisa abantu bakubhinga kuthi buli kansi uchairperson wabo tulirangide kuti makadenzala takuti atupeti maboko pe buli makanselazi tuli kuambola furumende utulerete kambo constitution yezimbabwe yamba kuti iyo chiyelero cha government kuti ape bana bakwe chakudya but government ya Robert Mugabe yezanu PF sizingatiwatiyeni tuli kulangisika kumenso kuti maybe we Mugabe wakona mba achembalo uligwai banda kulapa pai so bubufifi tuli kuti makanenza la tunokurwaka tulitosa abantu bamubhinga katiwe kusikwita anto omwe makana kuzwa kuli kansi uchairman wavo ndabona tatuledepe tuli kurwana eofisi ya DA ama NGOs aende kupa bantu chikafu so hayi kabalangide kuzira but tuli kupromisa kuti tatawe muntu utafuke pe echikafu kambo tulirangide tuli ama NGOs amiki tuli involvayo no Methodistic organization yakakazira kupa chakurya GMB is struggling, SAVE is struggling as well, Lead Trust. I think we've got my players, me and Gary was about to pick up. I owe council, we told you about the Andure Mali, to Kwakiba and Mama schools through the wildlife. I want to move 15, go back and hear that the one about it.
Lo umgcinisihlalo wekhansili yebhinga umnumzana Dube Mkombwe okubandla le-MDCT sixoxelaye ekhona le ebhinga. Kodwa ibandla lezanu PF lithi lisalungisa umnotho welizwe njalo abasola uhulumende ngabathunywe ngamazwe aphetsheya angafuniyo ukuthi uMongameli Mugabe aqhubeke ebusa lanxa wanqoba kukhetho olwedluleyo. Ukusenjalo, iningi emadolobheni lithi alisenelisi ukubhadala imithelo yalo kubomanisipala ngenxa yokuswela imisebenzi kanye lesimo somnotho welizwe. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Martin Moyo usichasisela okuningi okwenzakala kwelakhe idolobho.
Kuthi abantu kabalayo inasingeni imali. So i-priority kwesinye isikhathi kuba ngokungena emlonyeni ikakhulu abantu abalabantwana and so bagcina sebehambela emuva ekubhadaleni inasingeni amajezi kakhansela. Of course that yes constraina khonokho kodwa lapha eZimbabwe sibona ngathi sokuphotha kube yimvelo, uyakwazi ukuthi lokhu ngizakuswela, lokhu ngizakuswela, kodwa impilo kayimi ngokuthi lokhu lalokho kuswelakele. So senza esikwenelisayo ukuthi yonke into ibe khona, amanzi abe khona aclean, izibi zithwalwe, sibone ukuthi imigwaqo yebo mibi ekasenelisi ukuthi siyilungise yonke kawani, kodwa sizame esikuzamayo ukuthi imigwaqo ihambeke. Sibone njalo lokuthi i-infrastructure eyamanzi, the sewer reticulation, konke kuyamaintainwa ukuze kungazi kwaba uncomfortable in the city. So senza konke kholokho, sikhangele lezikolo lama clinics ukuthi kuyasebenza yini, lama libraries, konke nje sibone ukuthi ku-maintained, whether that's mina ngama stadia ngayona leyo encinyane esiyabe siyithole ebantwini. Of course bekungaba lo mahluko aluba besingakholekta yonke okufanele siyikholekta, kodwa kanti singathi lidubo lwelizwe kufanele i-correction yenzakale phezulu le, ukuze ama-policies akhona ebeyilawana apromota i-business, abantu bethole imisebenzi bebhadale, so that lathi we are able to up i-performance yethu nxa sokusiza ku-service delivery.
Abehluleka ukubhadala ke?
Abehluleka ukubhadala siyalushisisa udubo olukhona, esikuthiwo nje ukuthi kasikhulumisane, buya uze ukuthi mina ngiyasilela ngalokhu lalokhu, ngibe ngicela ukwenza lokho. So sine-program yama-payment plan, abehluleka ukubhadala kababuye sikhulumisane, sivumelane ukuthi bona abakwenelisayo kungakanani, ukwenzela nje ukuthi wonke umuntu ebhadale, nxa esenelisa ebhadale yonke ipili yakhe, kodwa nxa kuyukuthi engxenye usezwe lesikwelede, ebelokhu esikhipha mbijana mbijana, size siphele. Ukubi ukuthi umuntu ezihlalele ekhohlwe ukuthi kufanele ebhadale imfanelo zikamasipala, but nxa ubuyile wakhuluma, siyakhulumisa nasivumelana.
Lo ngumeya wedolobho lakoBulawayo, Councillor Martin Moyo, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Yeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Butholezwe Khosi Nyathi. Ndluli, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkomo.
So lufike emaphethelweni uhlelo, ungathi kuyini okutholileyo?
Besikhona ngempela elizweni leMelika amaviki seyisithupha silapha, sihlangene singontanga nje abavela emazweni athiyeneyo e-Afrika. So obekusenzakala ukuthi malanga onke nje ekuseni kuyavukwa siya emakilasini lapho kufundwa khona, izifundo zangkhona bezigoqela ezemvelo, sakhangela ezomnotho, saphinda sakhangela njalo ezempila kahle yabantu. But sithi sifunda kunjalo kakusokufunda sihlezi ekilasini kuphela, hayi besiphuma nje siyevakatshela izindawo ezithile, izinhlanganiso ezenza umsebenzi kade sifunda ngawo. Sike safika sabona nje omunye umfula lawo owangcoliswa zinkampani ngale eNew Jersey. Sawubona ukuthi bawuklina njani, wa-affecta njani abantu, izifundiso ezinjalo, ngoba lathi silenhlupho ezinjalo lapho esivela khona. So siyabe sibona ukuthi abanye inhlupho abahlangana lazo bazixakulula njani.
Wena ekhaya ukumsebenzi wokulondolozwa kwamasiko, ungathi okubonileyo kuleli lizwe eMelika ayalondolozwa na amasiko akuleli? Bayawakhwabitha, bayawahlonipha
kakhulu. Mina engikuthakazelelayo kakhulu ukuthi idolobho lapho engafakwa khona kuseNew York. Njalo nxa umuntu othanda ezemidlalo lezo zabakwazi ukuthi eNew York yiyo indikimba yezomdlalo, phose yiyo ezinye zezindikimba zemidlalo kwele Melika. So kule nhlanganiso ezimbalwa engizivakatsheleyo, iNew York ilamabhoro angu-5, bakuthi ngamabhoro ngesilungu. Mina bengiseStaten Island, lapho okulama-museum, okulama-cultural center, ngiyenelisile ukuthi ngiwafinyelele. Ngabona ukuthi kanti bona bawubamba njani umsebenzi wokulondoleza isiko leMelika. Lapha basebenzisa kakhulu i-technology ekubukiseni isiko lakibo, okuyinto lami ngibone kuyinto enhle ukuthi layo kanti nxa usithi uyathuthukisa uyabukisa isiko lesintu, zindlela bani ongazisebenzisa ukuthi usebenzise ubulembu ukuthi abantu umhlaba wonke jikelele babekwazi ukuthi wenza njani.
Impilo yalaphi binjani?
Well, okokuqala nje, nxa uvele ungumuntu ovela eZimbabwe, umumo womnotho sonke siyawazi ukuthi kawumanga kuhle, kuningi esikufisayo esikuswelayo. Lapha abantu basebenza gadalala, njalo nxa usebenza gadalala lawe okutholayo kuba nganeno. Ubugwelogwelo bukhona ndawo yonke, but ezikhathini eziningi uyabubona nje lapho ukuthi hayi, amalungelo abantu nje jikelele ayahlonitshwa loba labo belezigwenxa lapha nalaphaya, njengendawo zonke umhlaba wonke. Kodwa ilungelo lomuntu nje liyahlonitshwa. Njalo kulento kuthiwa ngama-systems, nxa kuthiwa into ethile yenziwa ngendlela ethile, izenziwa njalo. Akusoze kuphambukiswe ukuthi kweneliswe ukuthi okuthokozisa omunye, abanye badanyiswe, hhayi. Njalo enye into engifunde kakhulu ukuthi hhayi, isikhathi siyahlonitshwa la. Ungakuthiwa ibhasi isuka ngo-9, hhayi, isuka ngo-9. Akula lokhuyana okwesintu Nkomo, ukuthi yaqalisa ukufika ngo-5 past, ngo-10 past, ukhangelele ukuthi ibhasi ibilokhu kumelela. Hhayi, akwenziwa njalo, uyayithola isihambile, uzamelela eyinye. Njalo nje akudingakali ukuthi uzube le mota nje, i-public transport system iyasebenza, uyenelisa nje ufinyelela indawo zonke. Njalo nxa ulo hlupho nje, impendulo eziningi uyazithola nje kwi-internet, nxa ungana usabona ukuthi uyangaphi. Ungasebenzisa nje ama-Google Maps apho, akuyakutshengisa nje indawo emnandi. Mina ngumuntu ovela ku-cultural background, so nxa ngisendaweni enjengalapha ngiba lokuthokoza kakhulu, because miningi imidlalo ekethi senzakala la ebengiyifinyelela. Lami mbona ukuthi kanti bona bayiqoqa njani imidlalo yabo. Kube kumnandi kunjeyani ukubona abantu abatshiyeneyo bethokoza nje, bejabula kumnandi kunjeya.
Uzwa njani ngokuthi lizahlangana layo Obama kunsukwana ezizayo?
Kunginika intshukuntshu enkulu kakhulu. Ngumuntu nje ovela eKenya emadojeni, ngakho abeMelika bona bazithi bayilize eliphumelele kakhulu kulamanye wonke emhlabeni. Ngakho nxa uthole ithuba lokuthi ufike kulelo lizwe elizithi lona yilo eliyingqungquthela emazweni onke, ubusuthola njalo ithuba lokuhlangana lo mongameli ozizwa elamandla okwedlula bonke omongameli emhlabeni, kungipha intshukuntshu, ngizizwa lami ngumuntu oqakathekileyo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mdluli, siyabonga.
Ngiyabonga Nkosi.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, lona olugqitshwa kuliviki. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi labalwa empini yenkululeko abangekho kubandla leZANU PF bathi abasekelani labanye babo abakuleli bandla ngoba kusobala ukuthi bebethola inzuzo phansi kombuso kamongameli Robert Mugabe, njalo sebekhonona ngoba sebetshelwe ngumthombo. iningi emaphandleni lithi lalo liyasekela ukutshengisela osokwandile emadolobheni laphandle kwelizwe ngoba impilo ilukhuni ezigabeni zabo lapho abaswela khona ukudla, amanzi kanye lemali emabhanga. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.